amapolisa entumbane nezakhamuzi lamatitsha labantwana besikolo bentumbane high school yamanye ama-colleges akhona apha entumbane bahlale phansi bananzelela indaba yama-drugs i-drug abuse obekulo mbiko ukhula abantwana abangu-17 abagijenwayo nge-drug which was not true anywhere but sethe isikhathi lesi sabhoda intumbane yonke senza ama-campaigns sitshela abantu silama-stakeholders ukuthi abantu kabathane lezakhamizwa bathane labonjengu bathane nembanje isebenza lezakhamuzi zonke abantwana besikolo wanibona bengemva kwami lapha lezakhamuzi zonke kulandela ukuthi amapolisa last week ayenze i-rage abopha uLydia Mthimkhulu esidiscove ukuthi uLydia lo kuqathela amacala akhe sizibini remanded in custody ngendaba zoku-abuse ama-drugs ekuthengisela abantwana besikolo ekuthengisela abantu lapho kodwa namhlanje into esiyinanzelelayo yikuthi kungafanani lokuthi intumbane lama-drugs amaningi into esiyinanzelelayo ukuthi abantu bentumbane i-community leyo isisukumile ukuthi yonke ihlangana lamapolisa ilwa lama-drugs abantu ama-drug abusers abantu abathengisa ama-drugs i-community yentumbane isibonile ukuthi i-awareness yanaw fully aware of ama-problems ama-drugs.